abalemvukuzane yomlomo wesibeletho bande ukutholakala belegciwane le-human papilloma virus okwabangela ukuthi kudingwe imithi yokwenqabela leli gciwane. Abezempilakahle bathi liyengezelela amathuba okuhlaselwa ligciwane elibangela umkhuhlane we-HIV kulabo abalamasotsha omzimba angaselamandla. Udokotela Derek Matsika wakoBulawayo uchasisa ngegciwane le-human papilloma virus.
Human papilloma virus aligcwane leli lithelelwana phakathi kwabantu. Esikhathini eziningi lithelelana ngamacansini. Abantu abaningi baphila nalo kodwa bengakwazi ukuthi balalo. Uhlupho egciwane leli ukuthi nxa ungalithola yona human papilloma virus, abantu abangomama iya nokuthi khona yili gciwane leli gcina umuntu esiba ne-cancer lesiyazi sithi i-cervical cancer. And sathola ukuthi amadodini amaningi lawa le-cancer of the penis noma bebalutshwane ngasomkhuhlane ovamileyo.
Udokotela Matsika uchasisa kabanzi ngemithi yokuvikela umkhuhlane we-human papilloma virus.
Now i-vaccine le iqakathekile ukuthi sizwe sithi iphiwa nini. Iphiwa emuntwini ongazalihlane lomntomo baba and emuntwini ongazalihlanelani le-HPV virus. Yikho sithole ukuthi akhona ama-vaccine akaspreada e-introduce isikolo particularly abantwana abangamankazana abangama-teenagers preferably o-12 labo-13 years. Odokotela babezama ukuthi at least benga-expose abantwana ukuthi immune system yabo ibe strong. Lapha abakhula khona bahlala nomkhuhlane lo basebekwazi kunjani ukuzivikela.
Lokhu kugcizelelwe ngumongi unkosikazi Sithandazile Gumede, yena othi kuqakathekile ukuba abantwana abasakhulayo bathola imithi yokulwisana le-human papilloma virus ukuze kwehliswe ukumemetheka kwemvukuzane.
I-vaccine leyi iyavikela abantu ukuthi lawa ama-cancer esikhulume ngawo, i-cancer yomlomo wesibeletho, i-cancer yomphimbo, linsumpa lezi zangaphansi zingabi khona nxa uthe wayiphiwa leyo vaccine. Kuvikeleka kangcono nxa umntwana enikwe between the age of 9 to 12 years bengakangeni emacansini, ukuvikeleka kwabo kuba ngcono kakhulu.
Unkosikazi Karen Mlawuzi, umhlali wakoBulawayo, uthi kubalulekile ukuba abantu bafundiswe ngempilakahle yabo ukuze bengasaleli emuva nxa kusiba lemikhankaso yemithi ephiwayo ukuze kuvikelwe imikhuhlane etshiyeneyo.
Kuqakathekile ukuthi sihlale sifundiswa ngendaba zempilakahle ngoba i-vaccine ye-HPV asonto entsha kithi, kodwa ukuthi isebenzani yikho khonapho siyabe singakwazi khona. Kodwa mbongani nxa singafundisa ukuthi khona hayi kule vaccine enje isebenza ngalolu hlobo, iyasenza ukuthi lathi sikhuthaze abantwana ukuthi babe yingxenye ama-vaccination programs aqhutshwa esikolo.
Kunani elingaba zinkulungwane ezintathu i-3,000 labantu abatholakala belegciwane leli nyakenye. Kulesilinganiso esingamachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abathi bengabanjwa belemvukuzane le balahlekelwe yimpilo. Lokhu kwachazwa ngumphathintambo wogatsha lwezempilakahle kanye lokondliwa kwabantwana umnumzana Douglas Mumbeshora ngenyanga kaMabasa lonyaka ngesikhathi ebhoda lequla le-World Health Organization elalivakatshele elizweni. Abezempilakahle bathi kulamanyathelo okuphungula umkhuhlane lo emphakathini ngokukhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi ahlatshwe imithi eyenza ukuba nxa lapho esekhulile enelise ukulwisana laleli gciwane. Abantwana abangabafana abandanga ukuphiwa imithi leyi evikelayo ngoba imvukuzane edalwa yi-human papilloma virus ehlasela abesilisa ingavamanga. Ngokunjalo abesifazane lamantombazane asekhulakhulile bakhuthazwa ukuhlala besiyahlolwa kanye ngomnyaka umlomo wesibeletho ukuze kubonakale kusaselesikhathi nxa bengabe belemvukuzane yomlomo wesibeletho. Lokhu kungenziwa kungaphephisa isizwe emvukuzaneni edalwa yi-human papilloma virus. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.